Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Nkwenkwezi 2020 Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51, futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Ye, engabe qakathi kulamefala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zigcina ziba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest kona labo labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi ziphathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali
abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana phansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanzi, kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kule viki kuwaza Friday labaculi ababili abacula umdumo we-afro jazz uVusa Mkhaya noNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleBotswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingelambali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okomanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyane belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,313, labulala inkulungwane phosi ezintathu 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane 39,416.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethilwa yimithethondaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshelela umkhosi ukuba uzulu akumelanga sole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court has ruled in favor of government is in government's view preposterous.
ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama cases ukuthi kuthiwe amadali alungile ngasivumelani lawo ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama cases ngasivumelani lawo ingqondo leyi kayimelanga siyivumele ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla leMDC lihlala lisithi imithethandaba yeZimbabwe iqondiswa yiZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Ukuza njalo ngesikhathi iSupreme Court incume ukuba uMnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla leMDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi usebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
It is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the Constitution
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo zombuso.
I-constitutionalism asiyonto kumele uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi nxa ngisithi umuzi ngikhangele ilizwe iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo so akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu idalelwe ukuhlala uhlalele abakhona labazazala
kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba asoniphe amalungelo abantu
sifikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-honorable Kazembe Kazembe ukuthi simazise ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi sifithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo kwindaba zonezo zombili njalo sihambe safikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisa u-Commissioner General Godwin Mathanga
eleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo kodwa iyingcitshi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso ngakho-ke abaningi bathi lesi yimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-constitutional court le-supreme court kuzakwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa ngimele isitudio 7 ngiseharare ngingumlondolozi Ndlovu
abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyezupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo ubathabile Masuku usethulela lolu daba
iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe-Vehicle Inspection Department i-VID ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra njalo labatshayeli kumele babe lesithupha sokutshayela eseclass 2 le-defensive driving umnumzana Arnold Chinyoka ongu-inspector kukampani yezupco uchasisa ngalezi ziqondiso
Maybe the first advantage for putting your car to Zupco, one, they are not the one who is responsible for provide the provision of fuel.
Kuhisa imota uzuko, nikubana kuzuko ubaza wabebeza kuhulisa ukondakta uwenusebezi wako wangu driver kukela hausoze utingi ukondakta jalo imota yako iza kiolo imisha ninyisha ikanele muzuko jalo ekukholiseni wako waneku pataleni uzawe upatalwa nilanga napo keta kona usebenza misha ninyisha jalo umaufungi nisa imota uzuko kumele imota yako ihambe EVID uyehlolwa ihlolwe ukuba ilungile na ukuthwala abantu njalo akula zinto ezimoshakele emoteni yakho lapho kufunakala udrive na uzithengele udriver uyahamba la ayehlolwa atestwe ubana ulungile na ukuthatshayele abantu njalo ayenze ama-retest EVID.
Unkosikazi Linda Dube omunye wabakulumsebenzi uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupho kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupho angilahlupho sibili ngoba kunje ifuel ngumlando kazupho loba imoto yabichovisa mbayichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanile. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association kodwa thina lokhu sithola imali yethu and le mali yethu futhi awula stress okuthi engxa idrive uzawbuye ukutshela izitori sezokhesha inemali imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale uyithola ngesikhathi so kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezukho kulabanye abathi abavumelani lakho omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna sikuthi siregister amakhombi ethu kuzukho but ama-requirements akhona asuke ngathi asikhulela kakhulu. Kokuqala bawutshele ukuthi bafuna i-certificate of fitness futhi amakhombi ethu seli more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe se-expire ukuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel ingabi nge-petrol thimona zethu bezinye ze-petrol zibe sezisebenzisela kuhle zingena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi uyathola ukuthi ingxenye kula lamacala aphending amanye ongawaziyo inumber plate yayi-cape chart iyakwazi suka kube yinkinga enkulu kakhulu so ha sile-challenge sibili.
Umnumzana Nqabutho Zulu ongumthayeli wamakhombi kazupho uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole amaphepha la njengabo-medical labo-retest le-defensive driving. Mina ngakubona kwami ngibona ngathi engabe qakathi kula maphepha lawo kodwa ngibona ngathi indleko zangikhona zicina ziba ziningi kakhulu ngoba ungakhanya labo-retest kunalabo labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi uzithathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezupho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu zinendleko enkulu ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. so kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,000 asebetholakele belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawazi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalo leli gciwane kodwa asikezwe ukuthi engabe sekukhona odlulile yini emhlabeni. Kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi sikulevel 4 lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu kungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe kulevel 3 lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa kodwa kuthengiswa mhlawumbe okungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobevuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazilamali yokudla, kazilamali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathesi abantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babonthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngapha.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu lekhupho kwalabantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisele ekhaya babafake e-bed bridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi gabalalo leli gciwane.
Lo ke be umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecengweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, owayengumdlali weqembu lesizwe uEdward Sadumba ukuchaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlala phansi. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USadumba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlala phansi.
Kariya yebhora kana tima sports idike
ikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenzisa izakhiwo lezi.
USadumba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates. Njalo ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli elaseLibya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima, ikakhulu nxa sebethethe umhlala phansi kwele Zimbabwe. Imbangela kuyikuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USadumba uthi labo abazithola sebedlala phetsheya lapho kule holo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlala phansi ekudlaleni babe ngabaqeqetshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqetshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7 to 14.
Woza Friday sinengxoxo eyenziwe nguKids Dube endaweni yeEzra Jesus Banda. Labaculi ababili abacula umdumo we-Afrojazz uVusa Mkhaya noMathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali.
Yebo kambe zilokhu indaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngoGift Dube. Namhlanje ke siyachaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19. So ke lamhla ke siyabe silokhu esijeni silinika khona njalo ke ngilo Ezra Jesus Banda ukhona ngale ke kwele Bhilithani. Jesus kunjani?
Ngiyaphila mthembu Themba uyimelele abalaleli namhlanje ngolesihlanu nje lapho ke sithi ke ngechilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ividiyo esiqale ngayo ke ngavusa Mkhaya. Mkhaya ke ukhona lapha ke cingweni ngizwa kuthiwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adume luyenze kwe-Italy, the whole of Europe ke okwamanje busenzani isikhathi sonke lesi lockdown?
Yebo, sawubonani lonke abalaleli. I-lockdown le isifane senzima ngoba we can't asiyenza travel, asiyenza lutho. So isikhathi esiningi mina bengise e-studio endlini ngirekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo nxa i-lockdown isiphelile ukuthi kuzwana kuvuleka ama-borders, kuvuleka izinto sisebenzise ukusebenza nokutravela njalo.
So siyabona Mkhaya sibile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo, kodwa ke wena impilo yakho manje kona manje imenza.
I mean impilo yami okwamanje iright. Anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule. Ngiyakwanisa ukuphila, angila problem. Kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga. Kunzima nxa ungena income because khathesi bathi khona kona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August.
So ke zulukhaba sasilo Nkwali kula manje Nkwali noMathamsanqa noMathamsanqa ke ukhona ngale kona Zimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe Nkwali sawamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga, ngiyabonga. Salubonani balaleni lababukeli.
Ye, so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani.
UMathamsanqa umuntu okhulele koBulawayo, afunda koBulawayo, ngiyaqalisa konke ngomculo khonapha koBulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engizele kuwa kakhulu umculo wesintu, ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantwini abangomama, kodwa ngiyacula nge-album yami engicile khona imbube kuphela. Ngiyacula futhi-ke ngisebenzisa nezidingi. Then kwezinye isikhathi-ke ngiyayenza-ke zona lezi zalezi nsuku i-house ngiyake ngiyenze ngingene even la ku-R&B depending on situation.
Kule ngoma eziningi osuzijayele sibile enye yangkhona siyayazi Nkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi Unyawo Lwami, ithole ingoma le.
Ingoma le ingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami. So yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba ingoma ekwenza ukuthi la ngawuyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula, especially nxa ngingekho ekhaya ngithatshana ngize ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya.
Awuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi vele uyishaya kuzele akushaya sizo.
Unyawo lwami lolu, unyawo lwami lolu, unyawo lwami lolu likanyana. Unyawo lwami lolu, unyawo lwami, unyawo lwami lolu likanyana. Yeyele ngambe solobele inhliziyo yami dabukile. Yeyele ngambe solobele inhliziyo yami dabukile. Unyawo lwami lolu, unyawo lwami, unyawo lwami lolu likanyana.
Ye, ye, siyakuzwa. Awungene Mkhaya phela, ncedisa umntwana. Ncedisa umntwana, uyahlabela phela.
Unyawo lwami lolu likanyana.
Likanyana, o mina yeyele ngihambe.
Shole,
Kizio ya mitabu. Yelinikeza izindaba elinikeze ukulijabulisa njengalokho esikwenza lo Dube ipage yethu le view endebele thatha ke kathi uthubela abangani bakho li share like the page and share it ebantwini abangayaziyo njengoba namhlanje sitshengisa uvusa mkhabanyama labantu besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lo hlelo 24 hours a day is view endebele uthola ke izindaba uthole konke okufuna ama video wonke ofuna emhlabeni.
Lamhlanje wasikhangele ebezihamba phambili inani laselitholakele belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu nanye 51 kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuli viki kuwoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz uVusa Mkhaya lo Nomathamsa Nqamkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.